Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 18 kumfumfu 2018 nenguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje, kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka, kwacina kubizwa amasotsha namapholisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esenqabela abantu ukuthi batshengisele kasikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka. Iziphathamandla zalesi sitolo zacina zibiza amasotsha lamapholisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele, njalo lapho atholakala khona esikhathini esiningi ayabe ebiza imali enengi. Amapholisa kamunisipala weHarare esebenzelana lamapholisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho okuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapholisa la angene ngamagreda adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa ziswele kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho we-Public Order and Security Act iphosa u-Section 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezivalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi uMnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi kulokhu kulezinye inhlamvu zePhosa eziyingxaki ezinjengo Section 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Yiko akade sikukhangelele. Sesikhankase esikhathini eziningi kakhulu, sikhankase ukuthi lo mthetho wephosa section 37 kawuhambelani ngathi lesikelo sembuso owe constitution iyangcindezela ngathi uZulu ekujengiseleni ezinye nxa senza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho kwayenza la emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngathi usuperintendent wamapholisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama-regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisile edolobheni leHarare. Sasesihambisa lelo daba kumthethwandaba we-High Court safika sathola esingathi yi-relief kodwa amapholisa kazange ayephambili asiningi ngathi ithuba lokuthi sitshengisile. Sihambisa nje ngathi udaba lwethu ku-constitutional court ukuze luye lifise ukuthi umthetho lo kawuhambelani lesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangelane nedolobho leHarare ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society bebetshengisela edolobheni betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele lungisise. So kulokhu kutshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence basebefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani kuthiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-constitutional court kangisilogqwetha kodwa ngibona ngani kuthiwa sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe amapholisa isikhathini esidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe yi-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele yini okunye elizakwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngani kuthiwa sizabuyela emthethwandaba kodwa njengoba libona ukuthi isingo sesize siyangaphi kulokudingisela okuningi-ningi okungathi kusemabhukwini okuma-plans okuhambelana lento eziningi ezinjengazona lezo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngomqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba i-Combined Harare Residents Association.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela olwaqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha elibutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo. Omunye wabafakaze lamhlanje owebandla leMDC umnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le-esithi gawalaso isithunzi sokuba kiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela isihlakalo esenzakele ekuseni kule nkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi. Lokhu kungabisegcekeni kwalelu hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yedlakela lukamhlaka 1 Ngcwabakazi. Esethula ubufakazi bakhe umnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba.
In as much as people may want to say we are not here about the election, but people they died because of the election. It was both election. That's what made them to be killed.
Abantu balahlekelwa zimpilo kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho. Ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yekhetho. Abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu bona babe ngonompembe kulolu khetho. Kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
It should be known, because it is going to be known all the whole world that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana uMamaduku loNkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komiti. Omunye wabakade bekhona umnumzana uSalo Siziba obemele aphe ubufakazi ulandise ngokwenzakale namhlanje.
Kabau chairing the commission sent their codes in police uniforms that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness both the other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishini le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngekhola lesibili emini ukuzofakaza ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngekhola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishini ezimele yodwa ngoba sibuye lapha kusisa njalo ngemva kokuba sibevule iminyango yabo asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle kwethu. Kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile. Sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishini le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasotsha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalise ukungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba egoodwill namhlanje. Imizamo ye-Studio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kulifestok lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela welemelika uJim Mattis uhlangane lomunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Fench lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. Olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubuphepheli kwele Melika. UNguyen Khu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lonina efikela eHouston eTexas. Abe bandla le-MDC labezanu-PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapholisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe mahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walomthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapholisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walomthetho wona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapholisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma lesiphatha amandla se-MDC uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sitshayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona kasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba u-Section 12 yena lwana akatsho ukuthi sibhale ingwa ngwalo sicela amapholisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma, kuZANU-PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone imisebendawo yethu i-Constitutional Court iseza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo njalo. Yinto esihlala siyikhulumayo naleyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asikubona kuyinto embi thina nxa bengakunjalo lakithi kubalula ukuthi nanxa lathi emhlangano besifuna ukuyenza kumbe lathi yathi ukutshengisela sesingakwenza-ke sikhululekile.
Makhumalo, ubiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa u-Section 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla le-MDC liqoqela baba u-advocate Chamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngilethemba olokuthi amagqwetheta angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwomthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma, thina njengebandla le-MDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe but lapho elona khona sizalikhombisa ukuthi liyona ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Baba uChuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Into eqakathekileyo ngithi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisho wami laye ukwawukhuluma isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezu kwemithetho yonke. Ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho egcinwa ngumthetho nalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaomthetho lo i-constitution leyo nxa uthi lowo mthetho usuyincindezela abantu umthetho lo lusisho ngoba kathesi asisekho kupolitics zobudlwangudlwangu bezofuna ukugijimisana njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekukhuluma ubana asisebenzeni ipolitics ekuvula eminyango sitholarethani whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibusayo okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisana umlotha sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye njengoba njengoba sizwa mina ngikhuluma lodadewethu umakhumalo
Udaba lolu saluhambise ekoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezano ukuthi batshintshe le imithetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izani isaluyenza khonoko yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekoti so silethemba lokuthi izani isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi ayisibuyele nini ephalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuthiwo mangamafitshane ungaphoselwa ukugcina la
ibandla lezanu PF likhokhelwa ngobaba uEmerson Mlambuzi Mnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe ngakho-ke silesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference ethi bebehlalisizakala ngemuva ngale
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF obexoxa endawonye lesiphathamandla seMDC onkosazana Thabita Khumalo. Womhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobho lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakobulawayo umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagetsi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalise mhla ka-16 sihlangane lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezwe-solar, ama-solar projects, lama-low cost housing projects. Sike sahlangana labo saba lama meetings njenge management ye city council engikhangelele ukuthi lawo ma meetings azayenza ukuthi la ama investors abuya zo investa kobulawayo. Kuma local investors sike sahlangana lama investors agoqela laba benza ama water meters for ama prepaid meters for water and labanye abangasiphathisa ukubana sicollect imali ngendlela enhle njenge city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo foul bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba so far sesithole 3 abafuna ukuzopartner lathi ku housing delivery bafuna ukwenza i low cost housing sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakeni ama street lights public lighting public lighting yakhona iyabe iyisolar.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocacisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu angangitshaya ngidobhile khonokho engikudobhileyo.
Umtsha umhlali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angkona abalangwa kahle ukuthi umuntu ungabone ukuthi ungathatha i-project yilei izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangkona bala ama-displays anhle kakhulu but ama-proposal angkona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba okoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana, labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7, yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho bedivana lalo ngesonto eBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Midlalo yesigaba sekhasi le-Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu le-Highlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyala lokhu lidlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Njalo isifiso senkokheli yaleli qembu yukuba liphushe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu-ke umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu ukuthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
Iqembu esidlala lalo ngempela kuviki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asingeke sibadle sibe sibaphinde umkhehlo. Lathi-ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi, yikho-ke sizadlala sijonge ukusithi nqobe loba nje kungenzeka uba ngokuba nqoba bazithole sebegunyulwe kusigaba se-PSL.
Kushandlala kuqala ile midlalo yalonyaka iqembu leHighlanders linqobe leBulawayo City nge 1 kanya. Imidlalo yona eviki lamashumi amathathu iqala ngomgqibelo lapho iqembu leZPC Caraiba lizemukela khona eliCapes United ngasenyamunga. Iqembu lengezi Platinum Stars lizadlala leChapungu enkundleni eBaobab. Iqembu leNitroot lizadibana leFC Platinum ngaseAscott kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMthare City Rovers lizancikilana leliyada ngaseVengera Stadium. Iqembu leDynamos lizemukele leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseKibo. Kuthi iqembu leShapani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. ngomgqibelo ukuxokozela okukhulu esitolo sakwa-Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwagcina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuzelondoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wephosa esinqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.